Ukuthabalala komnotho sekuphoqa amantombazana ukuthi aziphandele ukuze athole imali yokuthenga indingeko ezifana lempahla ayisebenzisa lapho sesikhathini ngoba iningi labazali lingasebenzi. Isakhamuzi sensiza unkosikazi Matilda Dube uthi lokhu sekufake ikusasa labantwana engozini enkulu.
Kulama dropouts amaningi ezikolo kungenxa yani abantwana babe sebezithwele ezithwala esenze njalo. Isisu sakhona asilamnikazi esinye. Umuntu akhomba amadoda abe ngu-5. Ngabe umnotho wethu ukhona endleleni eqondileyo? Ngabe abantwana bayasebenza kumbe bahambe ezikolo bayephutsha? Kodwa kathi sibakhangelele ukuthi ezilongo ngile jaha lami, lamajaha mangu-5, elinye izangithengela i-face powder, elinye ama-hello, elinye lingithengele lokhu. End of the day, selesisu kasazi ukuthi ngesikabani.
Umqondisi wenhlanganiso eliseyo Memorial Trust yona inakekela abantwana abaswelayo unkosazana Gugulethu Mkandla uthi abanye abasakhulayo sebethengisa locansi ukuze bathole ukuziphilisa.
Abantwana abanjalo bagcina sebemithi kumbe bakhona abanye ikakhulu labo bebehlala bebodwa bengabantwana ukuthi bayagcina bemithi ngemva kokudayisa imizimba yabo bezama ukuthi bazuze uncane kokuphila.
Amazwi kamamkandla agcizelelwe unkosikazi Sethekele Jabangu, umqondisi wenhlanganiso elwela ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe.
Abanye babo ngabasuka besiyathengisa impahla ezihlukeneyo, besiyathengisela botsheketsha. Ma bebuya lapho butsheketsheni babuya sebengabantu abazithweleyo. Abanye babo bahleli nezisu abangazifuniyo ngoba nabo baba labo babantwana abazifuni lezisu.
Ukhansila ka-13 eGwanda, umnumzana Miklas Ndlovu, yena uthi kuyadinga ukuthi urhulumente ancedise izimuli eziswelayo ngokudla ukuze abantwana bengaziphandeli begcine sebesekele isikolo.
Nga futhi kuyavuma uhulumende yavuselele lolwana uhlelo lwakhe lwe-GMB ukuthi lethe ukudla ngapha ebantwini ngoba heyi lokho kukhona ezitolo akuyadura okunye okumangalisayo. Abantu bathole nzima ngoba nxa ungathi uyakhangela i-20 kg iwo 180 khonale manje abantu ngeke bayikwani.
I-Studio 7 ehlulekile ukuthola amanani kahulumende aveza ukuthi bangaki abantwana asebephume esikolo bengakaqedi lonyaka. Kodwa nakenye isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawunga Nandoro ubike ukuthi abafundi abafika 10,000 bathiya isikolo ngomnyaka ka-2020 njalo kuphose ingxenye yabo bebezithwele. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.